sokuyizika dzindaba ku VOA indebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 15 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi eziningi aziyanga emsebenzini zilandela inkuthazo yabameli bazo njengendlela yokutshengisela ukuthi iholo alifeneli.
Siyakwazi ukuthi kunzima but asizameni ukuthi sifake i-effort ebithi njengabazali.
UZulu uthi akusoze kube nokuhlalisana kumbe ukukhumisana umlotha andubana uhulumende aphathe kuhle udaba lwegugurawundi.
Abantu bacacile nxa bekhuluma ngodaba lwegugurawundi bathi abakholele ukuthi yena lohulumende okhona oyigugurawundi onguye owathuma igugurawundi onguye owayebulala abantu angalulungisa lolu daba.
Lomkhokheli wemandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo othi imuli yakhe isithwaliswe nzima ngama-CIO njalo uzasitshela lokuthi usephila njani ephakathi kokucatsha.
Ungananzelela abantu bengananzelela amafoni amayasebenza kutshengisa ukuthi ngikhona lapha kwelakithi kwela komthwakazi. Kodwa into engiyalayo yikuthi ngibe sendaweni lapho abangangithola khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Izisebenzi eziningi aziyanga emsebenzini izolo zilandela inkuthazo yabameli bazo njengendlela yokutshengisela ukuthi iholo aliseneli. Izisebenzi zikahulumende zithi seziza kuya kabili kuphela ngeviki emsebenzini. Inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iyayisaziwa ngelokuthi Apex Council ayivumelananga lomqatshi ngeviki edluleyo ukuthi iholo likhuphulwe ngesilinganiso esinganani okwabangela ukuthi kuthathwe leso sinqumo. Kodwa amatitshala enhlanganiso ye-ATUS aqale ukukhalala lokhu ngeviki edluleyo. Asenelisanga ukuzwa amanani amatitshala angayanga emsebenzini izolo, kodwa abazali esikhulume labo endaweni ezithiyeneyo zelizwe bathi bebebalutshwana ezikolo ababalisi. Omunye umzali esixoxelaye ngumnumzana Stanley Dorima njalo ongukhansila wedede esigabeni seMathebeleni North.
Umumu muvi kakhulu siyananzelela ukuthi last year umnyaka ophelileyo abantwana abafundanga basuke isolo ngo-March ngenxa ye-COVID-19. Khathesi amateacher ayakhonona le miholo abayinikwa ngohulumende abala mali eziyabanzimela ababalisi. Lapha engikhona lapha edete ngiyananzelela the three schools ezikhona seRoy St Francis and eDetema. You see the head isikhathi elo deputy wakhe ababalisa abaningi bayabengekho and kuya kungumsindo kuphela emaclasses.
Ngombono wakho uthi kwenziweni?
Mina ukubona kwami njengabazali abafuna imiphumelelo enhle ebantwaneni bethu ikusasa lethu, sibona ngathi kungaba ngcono sifake amakhanda ndawonye basamelela ababalisi kube benikezwe izimali zona lezi abazifunayo. Siyakwazi ukuthi kunzima but asizameni ukuthi sifake i-effort ebithi njengabazali njenge-community kwenzela ukuthi sibone ukuthi engxenye sitshaye kumbe ngamadola-dola ngamapondo-pondo kumbe imalini abantu baye bebona ngathi bengakwanisa ukuthi beyitshayele. Sincenge amatitshara ethu ukuthi efundise Monday to Friday. Lokhu sekuyikubancenga because we measure pass rate yabantwana bethu especially le mphumela yabiphume kuma grade 7. Siyananzelela lapho engikhokhela khona ngikhansela wedate abantwana abayenzanga kuhle baphinde futhi lonyaka befeyile ngenxa yokuthi amatishara akahambe emsebenzini. I think i-community yami yabe ibuyele emuva kakhulu. My wish is ukuthi ngitransforme this society into a better community, so ngizazama le ndlela ngendlela zonke ukuthi sibe ngumkhulumisana okuright labazali ledate at large ukuthi this is the way to go akula le indlela indawo zonke ezilabantu baphumelelayo bayenza esithi ngesingizi service and sacrifice
lona udaba lwe COVID 19 ezikolo khona ngapho lunjani
COVID ikhona just like yonke zonke indawo abantu bazamile ukuzivikela awumbe ukwenza esiyawiza lesingizi sithi ngama precautionary measures wu guidelines okwama sanitizer ukwenza ukubona ukuthi lapho esikhona sihlanzekile ama mask up bayazama but siyabona ukuthi esikoleni konapho hayi sikuyabe kulobunzima because abala zinto ezikwanileyo zokuthi bavikele ukuhlani wona lo but ane bayazama but hayi iCovid ikhona COVID is real and sihlala vele sishumayeza ukuthi sonke siqaphele sinanzelele ukuthi siyayenza khonoko okuchiwo labezempilakahle kuthi kumele ukuthi sihlale ku-environment ezi-smart make sure ukuthi ama-maski siyagoga mask up ama-sanitizer siya-sanitizer siyayenza khonko okuchiwo labezempilakahle siyakuzama but hayi umumo elizweni kawumanga kuhle
lo ngumnumzana Stanley Dorima isakhamuzi sedede njalo engukhansila ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekhona le edede kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula kubikwa kulaba ngamachumi amathathu lathoba munwe munye ababanjwe leli gciwane ababhubhileyo bathathu kwababhubhileyo abathathu ngabe Harare ababili ngabakobulawayo lolu gatsha luthi idolobho lakobulawayo leli Maswingo awasanga amanani awo ngesikhathi kusethulwa wonala uthi akusoze kube lokuhlalisana kumbe ukukhumisana umlotha andubana uhulumende aphathe kuhle udaba lwegugurawundi kuvezwe ukuthi ngobani abaphatheka kulumbhuqazwe njalo kuhlawulwe labo abalahlekelwa izihlobo kumbe abathintwa kubi yilesi siga lokhu kuphuma emhlanganweni oqutshwe inhlanganiso yebhejulikazulu ngendlela yokuxhumanisa abantu bekude oluthiwa ngesilungu yiZoom ngolwesibili abakhulume kulomhlangano bagoqela wonke waba ngumphathintambo kahulumende wezanu-PF umnumzana Jonathan Moyo yena othe umbhuqazwe lo usaqhubeka lamanje ngoba izabelo zemathebheleland lesemidlands zingaphathwa kuhle ngohulumende untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lobelawula lumhlangano umnumzana efidlela Ncube
abantu bacacile nxa bekhuluma ngodaba lwegugurawundi bathi bakholela ukuthi yena lohulumende okhona oyigugurawundi onguye wathuma igugurawundi onguye wayebulala abantu angalulungisa lolu daba ngakho bathi bakhangelela ukuthi kuvele abantu bangaphandle abazimeleyo babuye bazolungisa lolu daba lwegugurawundi abakholelwa futhi abantu ukuthi MPRC ilamandla le mali lokuzimela ukuthi ngalulungisa lolu daba abakholelwa njalo ukuthi igovernment yeZimbabwe ilenjongo yokulungisa udaba lwegugurawundi ngeqiniso injalo ngendlela ezaletha ijustice abakholelwa abantu ukuthi kukhona okungenziwa ngaphansi kwalo hulumende onguye owabulala abantu kanti ke abantu bacacile bafuna ijustice bafuna iqiniso bafuna izinto zilungiswe ngendlela efaneleyo kungabuyi kwenzeke bafuna kutshintshe kwezepolitiki kutshintshe kwezenotho kutshintshe kwezomthetho ukuba kube lalokho okuthiwa isiqiniseko sokuthi akusoze kubuye kwenzeke igugurawundi njalo kusiya phambili
abantu bezano Ncube kumbe abakahulumende liyake libabize yini emihlanganweni ekhuluma ngegugurawundi enje njengoba lolu daba luthinta ikakhulu ubona
Babizwa mihla namalanga abakahulumende ukuthi bazohlangana labantu, babizwa zinhlanganiso ezihlukahlukeneyo bebatshela ukuthi hayi bantu, uhulumende ngeke abuye ezositshela thina esasala siphila ukuthi kulungiswa njani udaba lweGugulawundi. Lumele lulungiswe ngendlela eyakhelwe phezu kwalokho okuyintando yabantu, okuthiwa ngesiNgisi victim centered and victim driven, ukuthi bona laba abasala bephila babe yibo abasho ukuthi kusebenza njani. Asingakhohlwa ukuthi bona laba abasezihlalweni zikahulumende namhlanje yibo ababethuma abantu ukuthi bazobulala abantu, yibo njalo ababebulala abantu. Ngakho ke kabalalungelo lokuthi beze bazotshela abantu abasala bephila ukuthi kwenziwe njani.
Babe umnumzana efidlela Ncube ubelawula umhlangano webhedu likaZulu obuphatha udaba lweGugulawundi kumabonakude. Uhulumende yena uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uphakathi kokulungisisa udaba lweGugulawundi esebenza lenkokheli yosiko yesigaba seMandebeleni.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Silengxoxo lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo, yena othi imuli yakhe isithwaliswe nzima ngama-CIO, njalo uzasitshela lokuthi usephila njani ephakathi kokucatsha. Umoyo uthi imuli yakhe isiphakathi kokuwethuka ngoba ngolwesibili kufike amadoda amane emzini kamfo wabo bathola umkakhe abamtshengise izithupha zokuthi ngamapholisa ensitha awe-CIO, kodwa bala ukuthi bamtshele ukuthi bamdingelani umoyo. Kesizwe ingxoxo esiyenze lo Moyo.
Unkosikazi kaButi wasebaphendule batshela ukuthi hayi ngala sazela lokuthi ngabe ngingaphi, njalo uthe qhubeka esisho ukuthi imibuzo yakhona le ifuna ikokhesane ngayo iminjana lingeke lasitshela, bathi imibuzo yakhona ifuna mina mathupha. Ababonisa isithupha sakhe wala wathi kudala amaphoyisa efika endlini laphana ebahlukumeza, hayi behlulana ke nje. Kanti kwinsuku ezidluleyo futhi wafika abanye abasayinise umnewethu engumlandelayo i-affidavit ukuthi kavume ukuthi sizalwa sonke ungumfowethu, kodwa kangihlali khona ngale ndlini ephumula. So ke abemuli yami bayakhathazekile ngalesi senzakalo ngemva kokubana mhlaka 10 kaMarch endlini entumbani kimi bafika behlomile bephelele amasotsha lamapholisa labanye ababengekho kuyuniform, okwakusobala ukuthi babelande ukuzongikidnapha kumbe ukuzongibulala. Siyezwa futhi ukuthi bayabhoda kubomakhelwane befuna ukuzwisisa ukuthi kambe ngabe ngiyabonakala yini entumbani lase Phumla North ukuthi bethathise umoyana. Kanti okunye futhi engunanzelayo ukuthi laba bantu bethuswe ukuthi iviki elipheleleyo ngiye ngavela ebadaleni ekhaya esigabeni sakithi eGwandavele, kubahlukumezile mhlawumbe ukuthi bebone ukuthi ngiyaqhubeka ngisenza ama-programs ami.
Manje ubona ungani uzahlala ulokhu ucatshile na, kumbe sikhona isikhathi ozaziveza uzinikele emapholiseni?
Kahle kahle babugande ayisikho ukuthi ngicatshile lokhana ukuthi angiveli. Ungananzelela abantu bengananzela amafoni ami ayasebenza kutshengisa ukuthi ngikhona lapha kwelakithi kwela komthwakazi. Kodwa into engiyalayo yikuthi ngibe sendaweni lapho abangangithola khona, ngoba engunanzelayo ukuthi ekungitholeni kwabo angikwazi ukuthi bafuna ukungenzani. But okumqoka kathesi ukuthi bangabe befuna ukungibulala kumbe befuna ukungikidnapha nginyamalale njengalokhu vele izanu isaziwa ngakhona lokho. So kokucatsha amalunga enhlanganiso yami engisebenza labo bayakwazi ukuthi nxa bengifuna banithola njani, njalo lami ngiyakwazi nxa ngibafuna ngibathola njani. Njalo eminye imihlangano sesiyenza ngobusuku kwezindawo even emakhaya, siyahamba siyekhuluma labadala sibabonise, ngoba abadala sebesibiza indawo zonke emakhaya. So ngokunjalo hayi nxa ithuba selifikile lokuthi ngiziveze sibili lawo bangibone bhadla kweza sokule mihlangano emikhulu, ngizaziveza ngoba engikwaziyo ukuthi angilacala. Icala lami ngifela kuphela ukuvula abantu bakithi bakomthwakazi amehlo lokubabonisa ukuthi isitha sethu sikhulu yiZANU PF, lokuthi sokuyisikhathi sokuthi imthwakazi ikhululeke izimele yodwa, lokho esikuthi ngesilungu yi-self-determination. Kuyamangalisa indlela abangidinga ngayo.
Manje umsebenzi webandla uqutshwa njani ngesikhathi lesi wena ungekho emphakathini.
Umsebenzi webandla uyaqhutshwa babagandi ngoba imthwakazi Republic Party asomqondisi moyo. Imthwakazi Republic Party libandla labantu, libandla labantu bakomthwakazi okuyikuthi lilama structures. Abantu bonke abakhona kathesi ebandleni bengabeku leadership roles lama members babhizi bayasebenza, bayasabalele ba recruit abantu, bafundisa abantu ngokuqakatheka kokuzilwela thina la ngokubakhipha uvalo abalalo abalufakwa iZANU-PF ngo-1983 kusiya ku-87.
Umqondisi Moyo ngumkhokheli webandla le Mthwakazi Republic Party ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esendaweni engaziwayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba kulonyawo lomuntu olutholakale emfuleni uGweru izolo ekuseni lugqoke ithenesi leNike. Iphephandaba leli lithi ekuqaleni komnyaka kwagalula abantu abayisithupha emfuleni lo, kwatholakala imizimba yabantu ababili nje kuphela. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi amapholisa esigaba seMidlands asecelise uZulu ukuthi azame ukudinga uncedo kubafundisi nxa elengxabano ukuze abafundisi bayixazulule le ngxabano. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele yona ngeWhatsApp.
Salbonani, salbonani, isizwe sakithi okhulumayo uNkululeko Gwabalanda. Abantu ngiyabezwa bayakhala kakhulu ngegovernment yakithi ehambisa amasosha eMozambique. Uthi hayi ehambisa amasosha eMozambique yoqedisa amasosha. Yes, amasosha lawa ngabafowethu. Kodwa ke mina ngibona kulungile kwisinqumo esihle ukuthi abahambe khonale. Amasosha akithi into enginanzelelayo ayatrenwa eqede lapha ehlala emabharakini. Mayesuka lapho engasebenzi azwe selunywa ngamandla okuthi ngcono adubule abantu abanganacala ngoba ngokuthi abanamsebenzi laba bantu. Ubuka inja isikhathi esiningi ungayivalela esifayeni, mhla uyivulela igcina sizindla imbuzi ngoba kayizingeliswa. So amasotha lawa mina ngibona kulungile kakhulu ukuthi kawahambe le eMozambique lawo ayekuzwa ukuthi uhlamvu uma lubheke kubo kunjani, ngoba wona hlele ebhekisa inhlamvu ebantwini kakaze behlangane la ukuthi uhlamvu lubheke kubo bezuthi kunjani. So mina ngibona kulungile ukuthi kabahambe eMozambique beyekuzwa ukuthi uhlamvu uma lubheke kubo kunjani. Lokho ngicabanga ukuthi bazabuya imiqondo ivulekile. Into engikhala ngayo kakhulu ukuthi i-government yeZimbabwe ingabi recruiter abantwana abancane ibachovela khona lise babulalisa. Kayithathe bona ababayibade besidubula isikhathi sonke besingenele ebusuku behambe beyoqondana lomsebenzi wabo njengokuthi abawufundelayo beke bizwe nxa uhlamvu lubheke kubuthi kunjani. Maybe bengakuyingqondo zivulekile.
Salibonani balaleli bakaStudio 7 ekuseni kunje. Okhulumayo nguThembelani Moyo esigabeni seKwaray Village. Kulupane district. Ngilokusola okukhulu okwenzakalayo ngohlelo olu-introduce lonyaka olwe-free education ku-district yakithi eLupane. Uhlelo lolu lukhanya lujonge ukuzobulala izikolo ngoba kuze kufike namhlanje ezikolo zethu lapha ade sifundisa khona abantwana. Uhulumende imali ayithembisayo ukuthi uzayifaka ezikolo ukuze zirane, lokhu engakayifaki namhlanje. Abazali sebesehluleka njalo ukuthi befake imali zabo ababezibhadale ze-school fees sokuthiwa kumele bezibhadalele kubosobhuku, ngoba lawa amasobhuku kunjenje ayala ukuthi aze mukele lezo mali ngoba bengelayo imvumo ebavumelayo ukuthi becollecte lezo mali. So ke ngokubona kwami ngendlela e-introduce nguhulumende e-free education esiyizwela lapha eLupane nakuBhinga district, bona njengani uhulumende ngendlela leyo ujonge ukuzobhidliza zona izikolo zemandebeleni kanye sibili ngoba hhashi lokhu asikuboni kuyinto enhle emphakathini singathi siyananzelela yona vele imfundo kayikho imfundo yake yaba ngiyamahara so besizama ukuthi nxa kambe singabadala sigcwayisane into leyi singayilandeli kakhulu abantu ngoba kuzagcina kusibulalela ingqubela phambili lemfundo yabantu abenu ngiyabonga
sanibonani basazi wasitudio 7 igama lamuntu odlala ndlovu ngokuhlala nilapho egoli ekhambo yenkaya egoli basakazi bami isikhalo sinaso ikakhulu before ngikhale ngesikhalo sami sithanda ukulibonga ukho konke lisenzela khona nokusincedisa konke lisincedisa ngakho futhi sikwazi ukuxhumana nani nokuthi sinike sikwazi ukuthi sibonakale sisizwa konke esingabe sithanda ukuthi sikuzwe ngelizwe lethu kakhulu basakazi bami ngingake kude bengithanda ukuthi ngisondeze ukuthi njengoba nanku nje ilizwe elizweni lethu laphana eZimbabwe ikakhulu esimweni esibhekana naso ikakhulu emadebeleleni nje ngendlela esihlukunyezwa ngakhona manje isimanga sokuthi noma siyakhala sikhala nje sithi amashona nanka asegcwala lapha egwanda kugcwele yonke indawo esipholise nanivele yibo nahamba sebebuye ezimayini khona lokho esinakho babe abazoqedelela lokho esinakho esitishini yibo manje yini ubani kambe ozosihlenga kulowo buhlupheka sibahlala sikhulumile njalo kodwa bona bayadla bayafundisa abantu abakhula thina bathi abantwana basalele emuva yonke into thine siyancindezeleka ungajabheka emadebeleleni ayikho nto umntwana emadebeleleni manje ukuthi ungcindezeleka yini into eyenzakalayo emadebeleleni ayikho into eyenzakalayo emadebeleleni abantwana bayancindezeleka akunamabhuku akunakuna ayikho nto ehambayo amatitsha abesishoneni yonke into esingesishoneni abafana mama usukhulile usuthila usunomuzi uzama ukuya sitsheketshe mjezana lamashona babuxotsha kuleso sitsheketsha leso sokuyibo babusayo bakulabantu abayibo ababahambela phambili abayakuzani khona ngale phezulu so yini thina njengamadebele engifuna ukubakwazi ukuthi yini ngubani ozosihlenga nazo inkosi othiwazibegola cathile yini esizayiyenza umqondisi nangyena obesilwa nangu la esibemhlasela manje
salibonani salibonani Studio 7 nabalandeli bakastudio 7 ya mnikama ngijabulo wakwaduke umshakazi no basakazi siyabonga ngendaba elisinikeza zona zinhle niyazama ukuthi lisinikeze indaba njengoba zinjalo yabona ngibuhlungu kakhulu mina indaba yokuthi amashona indlela alophe ephatha ngabantu besindebele manje wabopha abalandeli beyamarapi bayabashaya sibe sikhumbuza indaba yeGugurawondi futhi ukuthi babulala abantu abaqeda ngaye ngaso lesimo lesi kahle kahle umnankagwa ufuna ukuthi kuze kube njani bavale baze bavalele nokuthi amandebele abise usiko lwabo bavale inkosi yethu ubulelani kalobhengula akhumalo ukuthi agcotshwe ngokusemthethweni ngoba bebona ukuthi masingavuki isizwe samandebele ngendlela bona bacabanga ngayo bacabanga ukuthi bazolwiswa amandebele azolwa namashona thina sinendaba namashona thina into esiyifunayo ukuthi amandebele nawo abonakale avuse into zawo isizwe sakithi samandebele naso sivuke sime ngeenyawo manje mase siyothathelwa kugcwela amashona la yelo eBulawayo Harare ngamashona Bulawayo ngamashona Mikkies ngamashona yonke indawo Gwanda Tsholotsho manje thina kumele ukuthi siye kuphi yiyo lento ecina iphehla udlame ukuthi abantu bagcine belwa isidingo singekho ngendaba yokuthi abantu bahluleke ukuphathelisa beka manje umnangaka uhlulwa nje yinto nje into encane ekuthi naye amake sure ukuthi emandebeleni ukhona umuntu wesindebeleni omela abantu bamandebele even iParliament oku government bakhona ukuthi basikhulumele bonke uyabathatha bafaka emashoneni zonke izinto amakhampani amamines yonke into akusitshela even manje kugcwala sokugcwala amaChina lapha kusho ukuthi ilizwe lakithi liyafa nje libulawa ngabantu isibhekile yabona le nto efana nale izohlupha ngoba yena uzofa ingane zakhe zizosala ziphile akalukhona ukuthi alungisele ingane zakhe esaphile ukwenzela ukuthi nazo zingasali zihluphe oyena akanandaba ngoba ingane zakhe zizobaleka zange phume eZimbabwe no siyabonga baka Studio 7 kodwa bengicela ukuthi ngamandebele yazi ayabambana manje bayeke nabo uhwebha nabo kube iMRP kube iBhejulu kaZulu kube iZap labantu bibambane bonke iBulawayo encane kakhulu singakhona nathi ukuthi sizithathele iBulawayo yethu ke ngoba vele umhlaba wonke asifuni
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kweze Melika. Inkokheli zenhlangothi zogatsha lokucubungula ngezomvikela abe intelligence ngesilungu bathi akukacaci ukuthi igciwane le-coronavirus laqhamuka njani. Inkokheli le ibimiswe phambi kwekomiti yedale le-Senate ukuthi yethule ulwazi lokuqhamuka kwegciwane leli. Umqondisi wogatsha lokucubungula ngenhloso yomvikela, u-Director of National Intelligence, unkosikazi Avril Haines, uthe akula bufakazi bokuthi coronavirus yaqhamuka ivela enyamazaneni kumbe yalungiswa ngabomu. Umholi wogatsha lwe-CIA umnumzana Bill Burns usole uhulumende wele-China ngokungaphumeli egcekeni lolwazi abalwaziyo ngolwazi abalalo ngokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Kusenjalo uMongameli Joe Biden elokhu ebhodabhoda ngelizwe efuna ukuthi uZulu amukele isikhwama semali yamadola angama-trillion amabili awokuvuselela umnotho welizwe. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ukumbuza ukuthi usibona siphumelela na lesi sikhwama.
Ye uMongameli uBiden ngibona ngathi ule chance enhle kakhulu ukuthi nxa angayithola leyo mali avuselele umkhono. Kutsho ukuthi indawo eziningi ziswela imali ukuthi khona kube le mali esekhuletayo ukuze indawo eziningi zivuke zivulwe. Ngibona ngathi uyayazi into ayenzayo ngoba bethatha umbuso elo Obama, bewuthatha kuBush, bawuthatha uphansi lokuyana kokuthi awa egodini, benza njengokufanayo bephikisa laba abaphikisayo ama-Republicans ukuthi hayi imali leyo ayisinenga kakhulu, njalo kungezake kuncediswe indawo ezinjenge ama-corporates la izimota lama-banks lokunjalo. Kodwa bayizuza imali yana bayifaka laphana, i-economy yakhona iyavuswa ileyana imali, yona leficwe nguTrump. UTrump ezegijima ngayo lapho ethaba esithi economy. Kodwa i-economy yakhona yayivelingeka Obama. Lo-ke uyifake phansi la egodini ngoba ama-Republicans vele ngawo athanda ukufaka izinto emagodini. Yikho-ke ngokubona kwami angayizuza le i-2 trillion le. Uzayifaka laphana, kuzavuka.
Ngokubona kwakho yena uJoe Biden isikhathi sona sasesisebenzile inyanga zona ezine engumongameli, kuyatshengisa yini ukuthi ngumongameli oqotho?
Mina ngokubona kwami ukusebenza kwakhe inyanga lezi ezingu-4 asikaze sizwe bese silesikhathi eside saswela ukuthi ke sizwe ukubuswa ngendlela enje, ukungalandeli i-TV insuku zonke sikhangela upresident ekhuluma entshantshaze siyale siyale. Ngibona ngathi wenze kuhle kakhulu ngoba ngithi uzuzilele imali abantu abayizuzileyo engenileyo, i-stimulus le abantu baholile izimali zingena, amanye ama-business avuka, kwaba lezi mali lezi zokuvusa ama-business o-PPP, kwaba lezi mali zonke zona ezinjalo. Wazama ukuthi enze lokhu ayezimisele khona ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni, enze ijekiseni ibe khona abantu bahlatshwe ijekiseni. Njengangapha ngakithi e-Texas khathesi asisenzi laloko kuthiwa yi-appointment, njalo akusela kuthi umdala okunganani. Ungakhumbula uphela ukuthi uye estichini lapho kuhlatshwa khona, uyahamba ufika ungene elayinini bakuhlaba.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Houston e-Texas. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Izisebenzi eziningi zibikwa zingayanga emsebenzini zilandela inkuthazo yabameli bazo njengendlela yokutshengisela ukuthi iholo aliseneli. UZulu uthi akusoze kube lokuhlakisana kumbe ukukhumisana umlotha andivana uhulumende aphathe kuhle udaba lwegugurawundi. Sibe lengxoxo lomkhokheli webandla lemthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo osixoxele ngokuthi usephila njani ecatshile. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.